hayi lapha ilanga lekhisimusi liyathakazelela kakhulu kakhulu kakhulukazi ye ngaba izimoli bayahlangana bethengelana iziphiwo kakhulu kudliwe kunathwe sibili hhayi liyathakazelelwa phose lakho kodwa kuyafanana lekhaya nxa kwakwakhiwe ngoba abantu babehlangana lezo moli bavele ndawo zonke kodwa nje ekhaya ngiyabona sokuphanjaniswa umomo wezinto ya
ye siyabona ukubana ngapha kwele Melika kuyaqakathekiswa inkolo ezehlukeneyo okokutsho ukubana bakhona abangasomakristu abangananzi leli langa baningi yini
I think ngiyabona bakhona abangananziyo baningi sibili kodwa angikhole ukuthi nxa uqathanisa lobuningi balaba balinanzayo yabona abalinanzayo baningi kakhulu ukuthi laba abangalinanziyo bagcina bengakhanyi bagcina besiba yingcosana nje
ye kodwa siyabona kulelinye njalo ilanga lesikristu eliqakathekiswayo ele-Thanksgiving ungathini ngaleli langa nxa uqathanisa lele khisimusi ayafanana yini indlela akhangelwa ngawo
ya la malanga vele aphosa lengane aba ngotshikile obhange sengingahle ngithi leli futhi layo liphezulu ngoba leli especially ngezokuthengisa ngoba kuyathengwa kakhulu into ezipho kolanilani so leli liyachama kakhulu kwedlula leliya
ngeliphi eledlule lini
lele lekhisimusi ikhisimusi liqhamile ngoba lathi emsebenzini asebenza amandasti lapha siyavala sibile okwamalanga sibile amaviki athile ye kanti i-Thanksgiving hhayi i-holiday layo sibile enkulu kodwa ngikhole ukuthi ingafika kuleli
manje kuyikuthi uyakhetha ukuthi udlalele ngapi ilanga leli lekhisimusi ekhaya kumbe ngaphele Melika ungakhetha ngapi njalo ngani
khonapho sokuda bunzima khona kulabunzima sibili ngoba kwakhiwe kuvele kuyikuthi ekhaya konke kakulayohlupheka lwama-fuel lwamagesi lwamanzi hhayi ekhaya kuyabe ku-right ngoba ekhaya vele likufunayo lifuna nje ukudla lokunathwayo likholise limoli you know kodwa lapha ngikhuba ngikhona funeka izipho thenga sibili izipho kuvula izipho so ngingakhethe ekhaya mina sibili yeah.